ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwamaprimary olwezanu-PF luqhutshwe ngesonto nangomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwamaprimary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanganiswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Lesizwe aqakathekile kakhulu akhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawa ukuthi khethe laba ayebafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuke aphazamise zindaba zodlakela lokungazwani njengesibone kuzamuPF njalo lendaba zokutshontshelana amavoti lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi yikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokhrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Aid Forum umnumzana Njabulo Ncube usola labo abacila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Ngabe indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic futhi sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidates avele abuya alobucuku kulamathothi namasela ngalanzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo oshivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwanisanga ukungena ngokuthi khona i-CV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponde uwinile umponde angazi ukuthi idemokhrasi enjalo evunyelwa la masesa.
Umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwamaprimary olwezanu-PF lwelugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMthwanga uvika uDliwe eNorthoni lapho abakhangele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela iNorthoni njalo ozama kukhetho lalo nyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana nokudumbana phakathi kwezanu-PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacos lele-G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwamaprimary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Awuyimemba yezanu-PF kumele uvote kuma-primary elections awezanu-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani izanu-PF yayehluleka ukuyenza lama-primary elections. Kwakulo msindo ezigabeni eziningi mona njengani ukuthi ama-candidates election njengoba iphathi omnyaka edlulileyo kwakule factionalism ngani yadestroy iphathi and the selection of ama-candidates wakhathesi mona njengani abantu babekhangela ukuthi wena ufashion yakabani kumbe wawusupport ifashion yakabani.
Kwezinye izigaba abezanu-PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli. Ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekulodlakela ukwethusekana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G40 ajonge ukuphazamisa ibandla lezanu-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu necele le-G40. EmaShonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Mele ithuthe 7 iseHarare, nguGibson Bebe.